soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izindukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Mbalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, icele lebandla eliphikisayo ele MRP selihambise isicelo sokutshengisela phezu kokukhwela kwembadalo yepassport ekhangelelwe ukuqala ekuqaleni komnyaka ozayo.
Sithi thina ipassport ukuthi ikhwele ibe ku-150, siyakwazi ukuthi kulobo ungilimbane umnanga gola abantu bakhe abafake kuma-passport offices who are collecting imali edlula 150. Ipassport actually price iyabe sikubo $300.
Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala emangalisayo.
Singena phakathi kwendlala enkulu kakhulu ngoba kwazise babankomo abantu lokulima lokho abaqali ukulima kathesi uDisemba usesephelile.
Umhlabeleli wengoma zokholo u-Eric Moyo obhubhe kwele South Africa ngeviki edluleyo ubekiwe izolo kobulawayo.
Abantu bakobulawayo abeZimbabwe bonke badabuke kakhulu ngokuthiwa u-Eric. Bayakhala eNingizimu Afrika, bayakhala abantu bonke emhlabeni wonke jikelele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Icele lebandla eliphikisayo ele MRP selihambise isicelo sokutshengisela emapholiseni phezu kokukhwela kwembadalo yepassport ekhangelelwe ukuqala ekuqaleni kweminyaka ozayo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ngenyanga edluleyo ukuthi kusukela ngomnyaka ozayo ngozibandlela imbadalo yepassport izakhwela isuka kukhulu elilamadola ngamachumi amabili US$120 isiya kumadola alikhulu lamadola ngamachumi amahlanu $150. Omunye wabagcina isihlalo becele le MRP uMnumzana Mudenda Chilumbo utshele iStudio 7 ukuthi banxusa uZulu ukuthi aphathise ekutshengiseleni lokhu ukukhangelelwe kwenziwa mhlazi ku-2 ngozibandlela phandle kwamahofisi kamsitheli kobulawayo. Ngalokho sebelobele amapholisa incwadi bedinga imvumo, kodwa amapholisa abengakaphenduli. Amapholisa enkamba yebulawayo Central abengakaphenduli. Sixoxe lo Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kathi sesingunanzela ukuthi ano sokuyisigumaguma lokhu ngoba iregistry i-department or i-ministry of home affairs is non-aligned to revenue collection agents. Ayivunyelwe ukukolekta izimali for other developments. So nxa ngisizwa umntu Ncube ekhuluma ngokuthi yena i-passport isifike ku-150 is approved by iParliament yeZimbabwe. Bengingakwazi ukuthi umthulinqube uthi yena i-passport the reason yaba khona ngapho. Besingakwazi ezimthwakazi Republic Party ukuthi ufuna ukumodernize ama-borders. Ama-borders kamodernizwa nge-passport fee, amodernizwa nge-the mainstream revenue system ekhona elizwe. So nxa kuyukuthi bona bafuna ukucharja i-$150 besithi bafuna ukuthenga izimota zama MPs ezi above 100,000, which means badlala ngabantu laba abantu. Awusoze ucharge abantu imali enjengaleyo uphinde yoba taxa nxa sebethumela izimali ekhaya. So thina ezimntu wakwazi Republic but we are supporting i-vision ye-youth league yethu ethi akumiswe ukusebenza kwama-offices awe-registry, the civil registry department obulawayo. Sithi thina hayi uba munanga kwavele sezama okunyela ibhajethi yabo was not even conducted in the manner that is constitutional in terms of ama-consultations. So thina ezimntu wakwazi Republic but sithi sisupport abafana support abantwana asisukumeni sonke ezimathebeleleni abase wange abase Bedbury abase Kwanda abangapi ngapi Plumtree imali yobuguma guma efuza ukuthi support amasela hayi asimiseni so sithi thina konke lokho ukuthi amapolisa baza kuthini hayi kusezandleni zomthetho we expect the police to act according to the constitution. They are non-partisan as an entity. So we can't allow them to be siyalele. Ngoba tina sifuna ukuyotshengisela as a party ezisizwe ukuthi abantu bakithi bazaphelela emfuleni bebhajete izimali zokuthi bebuye ekhaya bethole izimali sezikhuphukile in terms of ukubhadalela i-passport. Abantwana bazahamba beyobulawa befele emfuleni befele endaweni I so designated for traveling.
Kona ukubangele ukuthi litshengisele ngodaba lwama-passport zona indaba ezikhathazayo zizinengi kuyini kahle kahle
sithi thina i-passport ukuthi ikwele be-150 siyakwazi ukuthi kulobungilimbane umnanga gola abantu bakhe abafake kuma-passport offices who are collecting imali edlula 150 i-passport actually price iyabe sikubo $300 so asoze sikuvume ezimntu as a Republic Party and we are ordering all our members and supporters sympathizers labantu bakumathebeleni bonke ukuthi no akuvinjwe ivalwe laphana komsikeni laphana siyavala akuvinjwe kuvalwe laphana
lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo obecele iphikisayo elebandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala emangalisayo. Umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zokunakekela uZulu oyelebha in social welfare, umnumzana July Moyo wazise kumaviki asanda kwedlula ukuthi kulabantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million ababhekane lendlala emaphandleni abadinga uncedo lokudla. Umoyo uveze lokhu ngesikhathi kusungula uhlelo lwe-food deficit mitigation strategy lapho uhulumende azabambisana khona lenhlanganiso ye-World Food Program kanye leye-UNICEF ukudingela abalambayo ukudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo wake waba ngumeli wetsholotsho edalela ephalamende elilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena othi umumo usumubi kakhulu emizini eminenge.
Singena phakathi kwendlala enkulu kakhulu ngoba kwazise babankomo abantu lokulima lokho abaqali ukulima kanti uDisemba usesephelile ngawe iwakho amabele angajinga ngoJanuwari. Akuna lutho esilukhangelele sikuthole. So kumeleki kathesi kube namalungiselelo ayenziwa nguhulumende ukuthi abantu basinde endlaleni leyi. Ngoba indlala leyi engasapulabelwanga abantu bazaphela. Ngoba Nkomo uhulumende nguye omelele phambili ebeseqondisa ama-non-governmental organizations abasincedise labo WFP bancedise bazongena bakhangele kuqala bayenze lokho kuthiwa i-assessment yabo bayenzayo ukuthi kathi kuthinile okuzafunwa ngabantu emonakalweni ongaka ikungakanani okungaba kuqhuba kanti kuze kuyefika kulwana umnyaka olandelayo engayinjalo sikhangele kumnyaka ozayo engayehlola isivulo sabantu sabe singase sibe sihle ngokulandelana kweminyaka kodwa ukuplana kuqakathekile ukuthi i-government ihlingenile masinyane masinyazana engathi zikahulumente ezizimele zodwa yikola besikhala khona kakhulu ukuthi ababuye bezongena phakathi kwabantu bezokhangela ukuthi umonakalo lo unganani zingakanani izimuli ezifuna ukuthi zithole ukudla zisinde kwafune phela Nkomo kathesi silodukula umangalisayo kulezimuli ezikhangelwe ngabantwana childhood families ama-families akhangelwe ngabantwana ezintandane ezingaselabanda kobani yibo bantu abamele lonakekelo laba ukhangele kuhlelise ngoba sekukhokhele kunye kungananzeleliyo ukuthi kulabanye abantu abadinga ukuthi abantwana abalezintandane zikhangelelwe phansi babe lohlelo kutuza yepansi lapha kutholakala isibili ukuthi abantu basize ngendaba ebuyayo le. Ngokunjalo izifundo zenkomo seziphelile. Wala kunje nje esigabeni sethu ngathi nje mangaphetholojo inkomo ziphelile, inkomo bezicuka, inkomo sokumele kube nendlela yokuthi lakho sikhangele ukuthi izifundo ezifundayo kusiya phambili le. Abantu bengazi banyedakala ndawo ukuthi kutholakale uhulumende le mhlawumbe engasezizimele zodwa ezanceda ne-stock seed esithengiswa ngemali ephansi. Kumbe esinye kabona sincedise abaningi ngoba bayenelisi bona ukuthi kwi-stock seed ukuba uyazi ukuthi umuntu angathi eswele ukudla imali yokuthenga ukudla kwakhe wathi umele ukuthengela isifuyo.
Izulu njengoba selike lana endaweni ezitshiyeneyo okugoqela khona ngapho eCholocho, ungathi amadlelo asehlumile yini lamadamu asengenile amanzi?
Nkulu, okungithokozisayo kancinyane ngikubona ukuthi lapho engikhona kathi sengiseCholocho namhla ngibona izulu liyana Nkomo ukuthi ngikhangele nje ngihleli nje kuyona le ndawo engiyo esigabeni seCholocho lapha ngaphansi kwesigaba sikatatifutate eGulu. Ngikamela ngibona ukuthi izulu liyana sibili kuhle phandle la kuhle sibili kunoko phandle kuthi phandle yakhona nale mkhulu masikhangela bese umkhathi laba ngokuvonekela kwabo abakutsholo laba abasiyesiphilela khona kuyakhangela ukuthi engenye kungaba ngoku silibazisa nje ngokubona kwa kuphela yiko kungithusayo kodwa engikubonayo izulu liyaqhuqhukela nje izimela kuhle sekuhlungile sokuluhlaza yabe zifunye zeneze esakade zisiwa ngithemba ayende aliselikuwa kathesi namanzi sekukhona kwezinye indawo ekumase kuyikusila kwazi izifuyo singazi nali ngaphambili.
Umnumzana Believe Gawule isakhamuzi seCholocho njalo waka waba ngumeli walesi sigaba edalela ePhalamende ulilunga lebandla leZanu PF. Umhlabeleli wengoma zokholo u-Eric Moyo obhubhe kwele South Africa ngeviki edluleyo ubikiwe izolo kobulawayo emathuneni emvutsha. Umoyo obele minyaka engamachumi amane lambili ubehlabela leqembu lakwele South Africa ele-Joyous Celebrations. Siqoxe lomsakazi u-Ezra Chisa Sibanda oyintatheli izindaba ye-Studio 7 ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Eric Moyo umculo weZimbabwe wedume kakhulu wazalwa ngomnyaka 1982 wakhulela khona baNtuthuzayo Thunqa obulawayo engumuntu oculaye enkonzweni ezijeneyo zakuNtuthuzayo Thunqa obulawayo kwazi kwafika umncintiswano lwaphuma mabona ukuthi hayi abazizwa owabazi ukuthi balelizwe elimnandi ukucula sicela ke lingene lokuthiwa ke East Africa Idols waseba umunye lo obhalisayo wangena ke bamthola ukuthi hayi uyacula wacula ke lapho yayinyakuqala le Idols East Africa Idols wanqoba enqoba nje bonke laba ke esithi Southern and East Africa waba ngokuqala waphiwa ke imali ke efika amadola eMelika edlula ke i25,000 emadola eMelika US dollars wathethe enqule kanjalo ke ayi abe South Africa ubabo lendeleni Mkhize oyevele sele Joyous Celebration iqembe licula ke umculo wengoma zokholo igospel music wabe mthatha wathi ngubonile umabona ukuthi ngicela ubuye lapha South Africa wathi hayi wena nje umuntu ocula nganga ngicela ukhokhela iqembu lami ube ngocula phambili njalo uyazi Joyous Celebration lamantu abaningi abakhokhelayo abacula phambili balekwaya ikwaya benkulu Eric wayengulowo ke ukhokhela ke ikwaya le Joyous Celebration wacula kanjalo ke uEric wangena ku Joyous Celebration lawo 18 Joyous Celebration 18 yaba loduma kakhulu emhlabeni wonke jikelele.
Ungathini wena ngomculo wakhe ngamafishane ukuthi ubungumculo onjani njalo ukhanya uthakazelelwa ngabantu abanye?
Umculo lo we Joyous Celebration ngumculo ke odume kakhulu undumeke iAfrika yonke lasekhona lepheshe olwandle idumele liqembu elihamba amazwi amaningi bilihamba la Eric Lisi emazweni amaningi icula kanjalo njalo ke abantu abaningi bamazwi impahla zakhe ezintshintsha lezi egqoke bonakala phambili lapha kanjalo engumuntu ojenga kakhulu ebegida kakhulu bona manxa behlabela bamthanda abantu eSouth Africa bamthanda kakhulu babaningi bakwenza ngoba bedwe ngazi lokuthi ngwase Zimbabwe bamangele
Yeah, ukuthi ke umculo wakhe hayi ngoba zithula celebrations yachaya. Into khona ukuthi bengenzi kakhulu ezakhe yedwa kodwa bechala leqembu lejoya celebration. Abantu wakubulawayo bezimbabwe bonke badabuke kakhulu ngokuthiwa u-Eric bayakhala eNingizimu Afrika, bayakhala abantu bonke emhlabeni wonke jikelele. Nezolo ke isidumbu sakhe sibuyile sivela khona le South Africa, safika lapha namhlanje kuseni kwenzelwa kodwa yi-service wase siyabekwa emangcwabeni emvuthwa kobulawayo bekho khona abantu emangcwabeni emvuthwa nxa siye trainers lapha bekho khona namhlanje abantu ke badabukile bebuyile vela ke South Africa njalo lezulu belisina okutshengisa ukuthi bengumuntu omkhulu kakhulu ke abantu babuhlungu ingoma zakhe ziyohlala zikhunjulwa ngabantu kodwa abantu uncedo leqembu lakhe lejoya celebration likhona akusoze kukhanye ukuthi u-Eric kasekho kodwa abananzelelayo bazabona ukhona ongasekhoyo la ngoba bekhokhela phambili yiko ngamafitshane u-Eric umoyo lo sizalwane seZimbabwe esibele mnyaka eyi-41
lo ke ngu-Ezra Chisas Banda umsakazi njalo eyintatheli zindaba ye-Studio 7 okwamanje ke sizwe ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa agcwayisisa udaba lokuthi kulexuku labantwana abangabafana ababonakale abangaba leminyaka yokuzalwa engaphansi kweyithumi lanhlanu ababonakale kumabonakude benatha utshwala. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi utshele leli phephandaba ukuthi bayibonile imfanekiso yabantwana laba esisabalele enkundleni zokuxhumana njalo bacwayisisa ngalolu daba. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF liqoqa ukuvuselela ugatsha lwabatsha oluthiwa yiBorder Gaze Youth Militia abazakala ngelokuthi ngama-green bomber ngenxa yocuku. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Emsakazweni kaStudio 7 emsakazweni linjani walaleli labasakazi, hayi siyayizwa indaba yeZANU-PF le. iZANU-PF sithenga izikhali ezibhedlela kulamithi, iZANU-PF sithenga izikhali akula mgwaqo, abantu balamba indlala. Kahle kahle upresident lokhona vele kusho ukuthi kaso president ocabangela abantu, but wathi ngena embusweni wazitshayela umnyacane ngani umuntu ozacabangela abantu beZimbabwe, kanti hayi umuntu ozicabangela yena labantu abake ubona sethithe abantu abakwagcwa sezikhundleni. Kahle kahle lapha kusho ukuthi akula democracy eZimbabwe. Ivoti la futhi alisebenzi lapha, abantu beZimbabwe sokubathi bebambane bethi sokwanele manje sokwanele, ngoba bebambane bonke nje kungabi kube yishona ndebele tonga wonke umuntu obambane ukuthi bekhiphe uhulumende lokhona, bebe sebona ukuthi mase bekhiphe lo uhulumende lokhona bayenza njani. Sebenegotiate etafuleni ke manje, ngoba lapha siyahlupha sithi labantu abantu behlupheke beze bethi lezizukulwane zethu uhulumende lokhona. iZANU-PF kayiphuma embusweni sehlulekile.
Sanibonani bafowethu, ninjani nje nonke? Hayi siyabonga bafowethu indaba nje ninika zona. Hayi ake ngihlale edabeni mina ke ngizobuhlungu kakhulu ngalamadoda lawa abasupportizana nalo sisinyana lona, naye sengenwe umkhuhlane wobuthakathi emncane yangake ezondwa ngabantu, ekhethe nje ukuzondwa ngabantu. Ufuna ukuthanda ibona abantu abayifonyana bezanu-PF ngenxa yokuthi ufuna ukuqumbisa isisu sakhe. Hayi ya ngaze naba nenhliziyo ezimbi madoda. Umuntu impela liyalidla igazi labantu, liphila amagazi abantu, nenhliziyo ezimbi licabanga ulindalezi ukufa. Uyabezwa nalaba akhuluma khona abantu bezana uJoseph Chimama manje uyakhuluma ukuthi yena umuntu kufuneka asisebenzele angadiphendele kuhulumende. Njengakuphi wena Joseph Chimama umuntu uyayisebenzele khona, uyasebenza usebenzani, akuna currency money, akuna lutho, kodwa ubhizi ukuthi umuntu ufanele asisebenzele yenze yiphi imali, eyenzeni khona ukhobra. Ungatshela ukuthi umuntu ngalokho uzangaphila ikhobra, uzothenga ngoba ngayithenga nelo Cobra kade abanye abantu fave phelele ekhanda becabangela abantu phela kuzoliphelela one day is one day kuzofika isikhathi sami sizofika nani zofaka buhlungu ngiyabona
Studio 7 Studio 7 ngabe njani basakaza kwakhe sibonga umsebenzi olwenza abasakaza sibonga umsebenzi olwenzayo ngabezindaba right Studio 7 lapha kule ndaba engani yangikhathaza lapha yabona indaba kaChabangu le Studio 7 indaba kaChabangu le sicela ukuthi amazibabhoyi amahle sinanzelele into ekakhulu abantu bakobulawayo ekakhulu abantu bakamthwakazi yabantu besendebeleni nibona into eyenziwa nguChabangu le kahle kahle mangithi ngiyibhekisisa kuhle le nto le ngamanyala le uChabangu wathengwa ngenxa yendlala uChabangu isidawa hlale edakiwe imisebenzi yakhe ayazini wathengwa ngenxa yendlala ithengwa ngosikoti ngoba thina ekuxabaneni kwaba kwenzayo ngabo ku-Triple C thina besingavuki ukungena kangawo of course lathi besisupporta sibe-Triple C kodwa besingavuki ukusingene kangako kuleyo nto then into esukisisihlukumeza lapha yokuthi thina sikhethile abantu kade sibafuna kobulawayo sabangenisa abantu abezizabanza kobulawayo abantu besendebeleni ngoba thinto esingayifuniyo kobulawayo into ethiwa yi-ZANU PF asiyifuni into ethiwa yi-ZANU PF kobulawayo kanti esinango uChabangu hambe sasithathela i-ZANU PF yarare zoyifaka kobulawayo loo Chabangu kahle kahle kanti ayikho enye imizamo engenziwa upresident uChamisa inekhanyela yethule kangaka kuyini okwenzekala kahle kahle ye bantu abalaleyo lani lapho akhe sisize lapho kumbile ngaba nombono ongcono lapho batsha ngalo uChabangu isidawa umuntu othengisa isizwe esikhanye umuntu osithengisela emathebeleni kuzanu PF sikhanyele nje
sabona Studio 7 ngikhuluma ngilapha eZimbabwe yabona izalo lekho kwenza ikurepa irepa abantu ihlule kubusa irepa i-Triple C ukufanana lokurepa umntwana omncane lekhona sithole zimo yena ngabe nje wana wathi wathathwa wazibuza ithi wawina ngabe uyalungisa izinto ngendlela hayi kona ukuhlanhla athi uqonde igama hayi esitema zoze sivote ngoba kusincede ukuvota
salibona Studio 7 salibona nabasakazi bethu benjani thina siyancenga ndingemphawula njengaloko kwenzekala ezimbabwe shouthi ezimbabwe sizohlala sikhohle izanu izibusa lizenzela umathanda wanako sezizokezichabanga labo weshman ncube labo tenda ibhithi bathi izanu fanele ibuse anike izanu ipower so hayi kule nto singayenza sokuzosebenza mdala ngozosesilele wavelo tenda ibhithi labo weshman ncube labo sezizichabanga akulaliswa aphaela kulaphatha abazoyivula futhi ayikho laba nje baqonda ukuthi bedilize isisi izanu ibuse angazi ke bazothulana ngemva kwalokho hayi Nkosi babusise kulokhu abakwenzileyo namalungelo abantu behlale phezu kwabo babusise
Studio 7 sakubona kanye nabalandeli bakho uhlale phezu kodaba njalo ngingathi Studio 7 ukuthi ama-SMS ukhetha anjani kodwa sengathi ngima ngithi ngiyabheka ukhetha asekela kakhulu uhlangothi lwe-CCC thina abanye esikhuluma izinto ezingahambisani lento zabo-CCC lezo vela usasifundi khonapho lowo muntu okhetha ama-SMS siyambona ukuthi vele thina wethu uyasibandlulula akasikhethi ngenxa yokuthi asikhulumeli i-CCC leyo CCC futhi asinandaba nayo inamanga okunjengopresidenti wakhona unalo uChamisa wakhona uthi ye uthwabango akamazi akekho umuntu okukhulumayo manje ukuthi ye lo muntu unamanga lo lisho ukuthi angabusa vele kukhona ukubusa ngeqiniso azokuyenza yena enamanga kangaka lo muntu lo hawu Studio 7 nawe sicela sibili indaba zakho zibe ngezoqodo zingabi lezi ezisekele hlangothi siyabonga
Studio 7 mina ngithi izanu yonke nje lama-leaders akhona wonke hayi abaphume bayehlulekile since namhlanje singabantu basezimbabwe asisahlonitshwa noma yikuphi sihamba sithethiswa emabhasini ezitimeleni emateksini siyathethiswa ngendaba yezanu hayi abake bephume asisabadingi noma upresident ethi ayelifini vele noma engabuyanga kasisamdingi kake phume kebona abanye ukuthi bazenzani akake nikeze umfana omncane ke vusa ilizwe bake basale namancuwa wabo sokungamancuwa ngeke bavuse amancuwa sifuna umfana omncane umkomana kangene aphinde mkomana zanu phumanini liyafosta phumanini lihambe hambani liyehlala kathi liretire nini vele kuretire nini kathi
Studio 7 sanibonani baphathi bethu siyalibingelela eminyakeni omutsha sithi yephi umnyaka omutsha singena kiwo hawu siyabonga Studio 7 siyangami ngabe abantu bonke babambana bonke abantu kukhishizano kuqala ukuze siqhubeke ngempilo e right siqale umnyaka omutsha sibe right siya ngamabantu bonke babambana balwelezana iphume embusweni phume emandleni bese sithola ukuphila ku right
ngifuna ukuzwa kuphela ngosengezo chabango lozithi ngwe triple C ukuthi eze recall abantu abaningi kangaka isizathu sakhona esiwasisolayo la engwe party yisiphi ngokuqala ngizobuya endabeni kamalaki inkomo lothi yena izana uPF hayi libandlela ibusa elingelamsindo elingelani ngibe sengibuya kwekamsakha lo webhingalo obuka into engcolileyo eyenzile into enhle oningcolile ngizwanisethuka siyokunto wakhona kuyamangalisa hayi kangisoli kuya ngokuthi umuntu ubona njani kodwa-ke ngakuthiwa bayabona abantu labo ukuthi balahlekelwa ingqondo nganokunye bathula ngaba kukhulume ufa lakho kuphela kungaphakathi kwakho ungakuvezi ebantwini ngoba mhla ilizwe elingatshintsha libe ngesinye isimo abantu babekwazi baza kukhangela njani ngiyabona.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, amapholisa esigaba seColorado athi acwayisisa udaba lokwethuselwa kwabehluli kulandela ukususwa kwalowo wayengumongameli welemelika uMnumzana Donald Trump kuluhlu lwabangavotelwa kukhetho oluzayo. Amapholisa alile ukuveza okuningi ngalolu daba besithi kungafaka engozini abehluli laba. Kusenjalo ukudonselana kokuthi uhulumende welemelika aphathisele Ukraine kumbe hatshi kumbe njalo aphathise ele Israel kuphela ngemali yokuzivikela kuqhubekela phambili. Sixoxe locubungula izombusazo unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ukumbuza ukuthi ngowuphi umkhokheli welizwe lemelika ongaqeda impi ezikhona esezidonselele lelizwe lemelika phakathi kwazo.
Lezi zempi eRussia leye Israel eUkraine ukuthi nguphi upresident obengenza ngcono ekuqedeni lezi zimpi. Mina ngibona ngani uBiden uyazama. UTrump ancho siyamazi vele ukuthi akulanto ake ayenza yakhanya ihamba kuhle. Engxenye iIsrael ubengaqina esenzele ukuthi athole amavoti lapha kuleli lizwe ngenxa ukuthi uleli lizwe kulamatshi lokuthi uBenjamin Netanyahu ngumngani wakhe. Kodwa Ukraine mbona ngani uBiden uTrump wayeza kweyela impi eUkraine esenzele ukuthi iRussia ikhulele iUkraine njengoba vele efavana engumngani kaPutin. Lapho izimpili ezizombili mbona ngani umuntu ongazibamba kuhle uBiden. Kuphela uBiden lapha ngidanise khona ungidanise ngeIsrael uthi I think uphume wama kakhulu okwenza ukuthi iIsrael ibe legunya eliphezulu ekuthini indaba yakhona kabasafuna indaba ukukhulunywa kulanyulwe bona sebefuna ukubhidliza kungenxa yokuthi baphiwe igunya elikhulu. Kodwa hhayi mbona ngani uBiden even ephambanisile khona lokhu kungangisudisanga kodwa mbona ngani upresident obengenza ngcono kulo Trump. Ngiyabonga, bye.
Alathi siyabonga. Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esilethela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje emaphethelweni kodwa singayehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo ezikhokhela. Umanisipala wakobulawayo uxolo sikhangele ke indaba ebezikhokhela icele lebandla eliphikisayo LAMRP selihambise isicelo sokutshengisela phezu kokukhwela kwembadalo yepassport emapholiseni. Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimele ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ozayo oka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala embi kakhulu emangalisayo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzithola ku-www. www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye namhlanje ntambama ngo 7:30.